Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthakazi omuhle olamukela emoyeni ngomvulo mhla ka 12 kumfumfu 2020 ngontungameli nkumo endabeni zekuseni lamhlanje
umuntu seyaka 7 rooms omunye umuntu sezithi ngiyikhanseli sembuya uzagqekeza yicorruption yona leyo
ikhansili yeChitungwiza isimise uhlelo lokudiliza izindlu ezivikwa zakhiwe ngaphandle komthetho kulandela ukungenela kweZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Kufanele kube lama by-elections njengoba phela sonke sikwazi ukuthi sokulama vacancy kumbe izikhala.
Inhlanganiso esizimeleyo zithi ukhetho lwama by-elections kumele lwenziwe ngoba ukumiswa kwalo nguhulumende kwephula umthetho. Abazali bakhuza umhlola phezu kokuganga okwenziwa ngabantwana ezikolo lapho abangumhlambi kazelusile khona ngoba ababalisi bephakathi kokukhalala umsebenzi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulomuntu oyedwa kuphela obanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe isolo labalitshumi lambili abafunyanwe sebesindile. Abantu asebebanjwe umkhuhlane lo selokhu waqhamukayo kuleli sebesedlula kancane inkulungwane eziyisishiyangalombili 8011 kuthi asebepholile bonke sebephezu kwenkulungwane eziyisithupha ezilamakhulu amahlanu 6504. Asebefile sebengamakhulu amabili lamachumi amathathu 230 kulandela ukubhubha koyedwa owakobulawayo ngomgqibelo. Abalokhu begula bona bayinkulungwane elamakhulu phose amathathu 1277. I-Johns Hopkins University ithi emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usuhlasele abantu abayizigidi phose ezingamachumi amane 37,350,759 njalo wabulala abangu 1,074,768. Ikhansili yeChitungwiza isimise uhlelo lokudiliza izindlu ezibikwa zakhiwe ngaphandle komthetho kulandela ukungenela kwenhlanganiso elwela amalungelo oluntu iZimbabwe Lawyers for Human Rights. Kumbiko ewethu leyizolo inhlanganiso le iveze ukuthi ibhalele ikhansili ixwayisa ukuthi ukudiliza izindlu lokhu akukho emthethweni ngoba kayilancwadi zomthethwandaba eziyipha ilungelo lokwenza lokhu. Ngokunjalo iZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi ithole impendulo ikhansili ithembisa ukuthi isilumisile loluhlelo. Inhlanganiso emela izakhamizi eChitungwiza Residence Trust iyo ecele usizo lwamagqwetha la ngemva kokuba izakhamizi eziningi zidilizelwe izindlu zazo zasala zingasela ndawo zokuhlala. Lokhu kucunule njalo abantu abanengi. Kodwa umasipala yena uthi izindlu lezi zakhiwe lapho okungavunyelwa khona. Sixoxe lomeli weSouthton edale lephalamende umnumzana Peter Moyo.
uyabona into esiyenzakala lapha sokuyizwisa abantu ubuhlungu khambe yebo ilizwe nje lonke elezimpahwe linje abantu bayakhile izindlu zabo into ezwisa ubuhlungu ukuthi khona ama council la kufuze uhulumende ayenze overhaul ike ikhiphe abantu wonke bonaba ngabasuka ezihlalweni especially ama functionaries abantu laba bayathengisela abantu indawo yokuhlala bayekele ukuya ku ministry for change of use for 5 years bethengisela umuntu umuntu lo yana akakwazi ama procedures and processes ye council ngaso zahlala umuntu eyekele ukuyakha imali ihlupa kangaka umuntu seyakha 7 rooms omunye umuntu sezithi ngiyi council sembuya uzagcekeza yi corruption yona leyo yena uminister wangkhona wezindlu ugarwe ungapi akubonini kusenzakala uyaphuya isihlalo esokuthi apho nguyahlala nje engayenzi lutho indaba yezindlu lapha iyahlupa elizweni kade sube uyimuye esikosungichairman we shelter Africa hi shelter yani angaba kuyo ishelter leyo ngeyani isihlalo asiphozwe eso ngesani elele emsebenzini kade siyambelela abantu yabezimbangolayers for human rights ukuthi kona bathi hayi into eliyenzayo leyi ayiyenzi so mina ukubona engiwenzayo lapha ama councillors ama council officials kabaxoxa imsebenzi bonke
ukona kwenzakala njani moyo ukuthi iCouncil iphe abantu izitanda ibekele bakhe ikobadilizela futhi izindlu zabo
ama land barons babesebenza le council bathi kona sesinika cooperative lay umhlabathi low bafake abantu bayenza izindlu kade sisebevuka bengathi sebenathi ikhatshaso sebefuna ukubulalela ezokugqekezela abantu izindlu abanengi bangkhona ungakhangela balezincwadi abazibhoya icouncil babhadala ama land intrinsic value in full lama agreement of sale akhona icourt order abakhuluma ngayo ukuthi kona bafuna ukuthi bathathe court order ukuthi kona basuse umuntu la wamakoti angkona una la angkoluti ala vantu wapale ngundu ngoba nga eza ni umutu ikoti order yena umuntu oyabe puhibi ile ndi angkona ikansili watenga wabwaba le agreement of sale kweso ustua kona alandelangi umtetu alandelanga yuloko la loko i-corruption kupela agula enyi nto lei nto lei ya susubusungu angkoluti kona kungaba lukulu mende onga fumu kuti kona umutu se yaki 7 roomed house 8 roomed house esupegi mali umuntu umuntu aphonguvuka ekusena isithu kutwa kona sesiyagqekeza akuyenzakali khonoko nga umuntu eyakile emgwaqweni hayi lokho kungazwakala nga umuntu eyakile endaweni yokuthi wakona indawo yamagetsi kungazwakala kodwa abaningi abazange bayenze khonoko ngakhangela izindlu ezigqekezwe yakatesi ngabantu abahlezi endaweni enhle abayenzi ama change of use bona ama local authorities
Umnumzana Peter Moyo ngomeli we Southerton edalele parlamente kasenelisanga ukuxoxa leziphathamandla zeCouncil yeChitungwiza Inhlanganiso ezizimeleyo zithi ukhetho lokugcwalisa izikhala edale lephalamende lakumakansili olwama-by-elections kumele lwenziwe ngoba ukumiswa kwalo nguhulumende kwephula umthetho. Kumbiko eziwethu leyizolo inhlanganiso ezingamachumi amabili lasithupha zithe ukumiswa kokhetho lolu yikwephula ilungelo lokuthi abantu bakhethe abameli babo. Uhulumende wasise kunsukwana ezedluleyo ukuthi ukhetho obelumele lwenziwe mhlaka 5 kumpalakazi aluseyikwenziwa ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Kodwa inhlanganiso lezi zithi kumele ukhetho lwenziwe. Zithi uhulumende kumele akhulumisane labanye kuvunyelwane phezu kweziqondiso ezizalandelwa nxa abantu bevota ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwalomkhuhlane. Inhlanganiso lezi zigoqela iZimbabwe Peace Project, iHabakuk Trust, Election Resource Center, iWomen's Coalition of Zimbabwe, iZCTU lezinye. Si koxelo no pala jikelele we ZCTU umnumzana Japhet Moyo.
Inkinga ekhona umzamo wekwephula umthetho kumbe imzamo yokuthathela abantu ilungelo labo. Ngokwazi kwethu iconstitution yelizwe iyachoke ukuthi ukhetho lubanjwa ngaziphi indlela njalo sokuthiweni. Ngokwazi kwethu ke kufanele kube lama by elections njengoba phela sonke sikwazi ukuthi sokulama vacancy kumbe izikhala kuma parliament ethu. So kufanele ke uhulumende alandele umthetho ngokuthi lo mthetho phela unika abantu ilungelo ukuthi bese bekhetha abameli ababafuna bebamele lege edalele parliament.
Kodwa uyala uhulumende Moyo uqina ngokuthi ama by-elections alakho ukumemethekisa lomkhuhlane.
Sesibone ibandla lakhe elibusayo lisenza imbuthano eminengi emangalisayo lokhe nje kwaqalisayo ke indaba ye lockdown kumbe umkhuhlane we COVID-19. Kuyamangalisa ukuthi nxa kuyibo kabananzi ke indaba yomkhuhlane, kodwa nxa sokubuya ke kwabanye sokunganthwa khona ke indaba yomkhuhlane yikho lapha ekhangelelwa khona kakhulu. Sibona engani ke yibuqili, sibona engani ke akusilo qiniso. Abantu kabafuni nje ukunika uZulu ithuba lokuthi bakhethe ke abameli babo. Sibone kumalanga adlulileyo bebuthana kuma primary elections abo. Isikhathi esidlulileyo sibone bebuthanisa abantu bebanika ukudla emaphandleni. Ayibandla ke libusayo kazange lime ukubuthanisa abantu. So kuyasimangalisa njalo sesiboneke inketho zisenzakala kwamanye amazwe. So ama election ngenziwa ayisiko ukuthi kona igcikwane lelile lingenza ama election akhanselwe. Abantu bangaba lama election njalo bezivikela kuleli gcikwane.
Umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele we ZCTU. Ibandla lezano PF lona liyakulandula ukuthi yilo elivimbe lolukhetho. Abazali bakhuza umhlola phezu kokungezwa okubikwa kusenziwa ngabantwana ezikolo lapho abangumhlambe kazelusile khona ngoba ababalisi bephakathi kokukhalala umsebenzi. Kulama video lemifanekiso egcwele enkundleni zokuxhumana etshengisa abafundi bebhema njalo belingisa ukuya emacansini begqoke amayunifomu. Inhlanganiso zababalisi zithi ayisikho kulingisa kuphela. Zithi kunengi ukungezwa okwenziwa ngabafundi okulakho ukuthiya amantombazana esezithwele kuthi labafana labo sebengamahlongandlebe. Izikolo zivulwe kunsukwana ezedluleyo ukuze abafundi balobe imihloliso yabo. Kodwa abazali bathi ngabe iyadluliselwa phambili limihloliso ngoba kulalutho olufundwe ngabantwana lonyaka. Siqoxele umzali umnumzana Difa Dube.
Ngibona ngathi nxa kungabe uhulumende uthatha serious abantwana njalo uyazwelana labantwana bekufanele ukuthi umnyaka lo babunkomo ukuze izinto zihambe kahle kungcono nje ukuthi ngabe ukuthi abawudlulisa kuvele nje kungakwala umhloliso ngoba kuyafana abantwana bazafeyila. Ukufeyila kwabo kuzabe kungayisi ukuthi bafeyila ngenxa yokuthi bafuna ukufeyila, kodwa ke bazabe befeyila kungenxa yokuthi isimo abakhangelane lazo asibafavi bona abantwana ukuthi baqhubekele phambili. Kathesi silabantwana sibabuyisele ezikolo abantwana batshela behlela kula nto abayenzayo nxa sikhangele ezinye iindawo ezifana labo tombotema ezifana labo madlambuzi ezifana lamanye ama secondary school ikakhulukazi la semakhaya akula ma internet ukuthi abantwana bangayenza i research amabhuku njalo ayasilela ukuthi abantwana bangabala bayenza ama researches ukuze ukuthi bayenze uku pick up from izinto ezemuva kulusizi kakhulu baba unkomo ngibona ngathi uhulumende akazama ukuthi into le akakahlalele phansi bayicabangisise kahle kabanzi ukuthi le nto le how best can they deal with this situation i education yabantwana yi decide the future abantwana nxa bengapho ngokuphushelwa kuphela noma bengajika ukuthiwa bafailile kuphela begcine bephindiswa u form 4 again noma bephindiswa u form 6 again kungazange kwakhangelelwe ngindlela ukuthi mhlambe kungenziwa kanjani ngibona ngathi kuzaba kusehlisa i self esteem yabantwana kuzayibulala kakhulu ngenxa ukuthi umunye umntwana ngavele tshela ukuthi usefailile usevele ngiyazela ukuthi hayi kushuze ngidlulekile ngempilo kukanti into le idinga ukudingidwa kabanzi kakhulu ngoba lento isiqoqele zempilo wobunkomo i future yabantwana besikolo abantwana laba basesikolo kusasa yibo odokotela bethu bakusasa yibo omongameli bethu bakusasa yibo abaphathi bethu bakusasa kodwa ke bazasiphatha njalo bengelaso isikolo bengelawo ama qualification bengelayo imfundo le enale edingakalayo ukuthi ibathathe bafikisa kona labo kule ndawo ngibona ngathi uhulumende akathathe lento le in a very serious way ukwenzela ukuthi ibe le resolution engabuya incede abantwana bayenelise ukuthi bengadumali kakhulu abantwana babona ukuthi uhulumende uyabacabangela
akukho yini okunye dube obona ngani kungenziwa okungaphathisa abantwana ngaphandle kokuthi imihloliso ingalotshwa kokuphela lonyaka
okwangathesi sekulate isifiso sami bekuyukuthi ngabe kuyukuthi uhulumende wavele wacabangela abantwana uqala isikhathi ngesikhathi ama-lockdown labo ewabona ukuthi azaqhubekela phambili kwesikhathi eside yiso isikhathi abafana ukuthi ngabe ukuthi aba-improvisa ezinye iy'ndlela ababengabona ukuthi bengenza njani noma kuwukuthi noma bengayenelisa ukuthi basebenzise ezinye iy'ndlela ezingafinyelela abantwana bonke abakunkali zonke zelizwe ngoba nxa kusenziwa izinto esikhathini esiningi sengabona ukuthi uhulumende ucabangela abantwana basedorobheni kuphela acabanga ukuthi kulabantwana abasekhaya abangela access to yona inetwork yona ngokwayo inetwork yefoni ukuthi mhlawumbe ngafonela omunye osedrobheni ambuze ukuthi akungikhangelela ibhuku elinje akukho konke konkwana so kwangokwala kuyadingakala kakhulu bonkomo ukuthi kathesi into engingayitsho nje akusela okuningi okusekungenziwa mina nje isicelo sami kuhulumende ngesokuthi ngabe bayahlehlisa lomnyaka lowo bavele bawuyekele udlule ngoba umntwana akasoze afunde into ngenyanga eyodwa into ayifuna ukuthi ngabe wayifunde umnyaka wonke
Umnumzana Diva Dube ngumzali sixoxela ekwelebhilitane selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla Iphephandaba leKroniko lithi uhulumende uphakathi kokuphendla uhlelo oluzalandelwa ekungcwatshweni kakutsha kwabantu ababulawa ngobhuqazwe weGugurahundi. Inkundla yesayithi yona ithi ukukhalala umsebenzi kwabogatsha lwe-customs kwele-South Africa sokubangele ukugcwala kwamaroli emngceleni we-Bait Bridge. So isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Akazo muhle Studio 7 lenjani bobaba unkomo ntungamile labo bonko mama plexetis Jeremiah lonke siyalibingelela. Thanda ukuphawula kancane ngendaba yamatitshala. Ngibonga indoda le okuthiwa ngu-Nation Mutsikirwa ezelufane. Izikolo kazihlale zivaliwe sibili. Ngoba kakusizi lutho ukuthi umuntu oledignity njengombalisi umbone ehlupheka ngengagadala omunye umama lapha ngumbalisi. Ethwele umfushwa, ethele amafutha esigubhini echithekile. Into inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu ngalokhani ngibonile. Amafutha echithekile. Mamalwana uthe uyakhuluma lomnikazi wemo. Kodwa umnikazi wemoto ubebonakale nje umuntu wenza amafane zobe umama omuhle nje kodwa ugcine ekhala inyembezi lwana umama inhliziyo yami yababuhlungu okutshengisa ukuthi ngeqiniso uma uhulumende engazange akunanzelele lokho hayi ukutsho ukuthi ilizwe lifile leli i-transport ngokwayo ukuthi bagade kunzima emabhenki akuphuma imali akuphuma imali kusemlonyeni yabo baba umthuli kodwa emabhenki kayikho imali so into leyi kanti baya besithi kuthiweni njengoba bona labo kwezinye indawo imali yonileka basayifuni ungazungeke kwamanye amashu shop imali leka isasebenzi sibili kayisebenzi sebenza u hostel ubona ukuthi ama prices angkhona athi ukuthi imali leka siyifuni ngweso fit cards sokule US le rand lisebenzayo imali ayisebenzi le ka bahlale phansi abantwana ngoba abantu abadlanxa bangayesikolo ama teachers ozibafundise belambile bazavela ukuthi abantwana bese esikolo but impumelelo yakhona kakula lutho which means ukuthi education yeZimbabwe veli siwili siphansi akusela education la ngiyamangala abazali abantwana bahamba esikolo besizwa ama teachers ekhala ngalindlela ukuthi abantwana bayekwenzana esikolo lati bazali ithe sesibulalelizwe yethu ngezandla ama teachers they are trying to say ake libamba abantu abene emakhaya izinto zilungiseke lapha nothi laba kwazi ukufundisa abantu abene besuthi nanifuqele abantwana esikolo xa sebelitshela ngama school fees ezimali ezidurayo selithethisa ama teachers futhi kanti ke indaba isukela kini hayi bazali asikhuleni
njani basakazi baka Studio 7 nabalaleli bonke endaweni zonke mina ngiyamangala basakazi labalaleli bonke angikaze ngizwe lapha emsakazweni ku Studio 7 umuntu ngitsho yedwa okhuluma esithi yena ulilunga le MDCT engaphandle buka Khaliphani Phugeni nguye yedwa engimzwayo kambe ubufakazi bokuthi abalandeli sibili uthatha ngaphi uKhaliphanilo into yabiyamangalisa kakhulu hayi kuzafika uKhedo sizavota okunye njalo sibonani even MDC Alliance singavuka intshintshibiso siyayivotela injalo lebizo elitha mbolani yiyo isisombululo esingaqeda udaba lolu nxa kungathi kuvume ukuthi kutshintshibiso nje ke kuthiyanwe lebizo zoleli kuvukele linyibizo esalisebenzisa njengomhlangano ngibona ngani singaphumelela nje kuhle kungelahlupho kulale into eyenziwa ngokhaliphani le iyamangalisa kakhulu ngiyabonga
Sanibonani Studio 7 Samuel ngilapha eJohannesburg ngicela ukuphawula ngeMDCT kaMakhupe MDCT kaMakhupe isezandleni ezinhle kakhulu kuMakhupe kompana noMonzora noCollege bangavuma ukwethuselwa ngabantu besithi bona abantu babasoze babavotele thina sikhona lento hayijo kudala ngathi thina sigcwele sizobavotela uCollege noMonzora noMakhupe uChamiza ayi mina kwela mizayidi mina ngikhole ukuthi ngapha ngavotela uChamisa angimthandi nasegazini vele ngimzonda kakhulu lwana mfana nguye wamotsha izinto njengobana kukubiso nje nguye wakuqalisayo kona lokhu uChamisa enzeni kuqaliseni kwakhe uyazisola futhi ukuthi kuqaliseleni okwamanje usejhiye abantu ehlathini ngoba abantu abavotela uChamisa ngabantu abasesigangeni angabantu abasesigangeni ngokuthi abalaphathi uChamisa kalaphathi nangu manje wenza inkani yokuthi kuthiwa bonakala party yena wenza inkani uthi party yakhe kusase yi MDC Alliance kodwa uyatshelwa ukuthi kona isiyo yakho le party yena wenza inkani so abantu abalandela uChamiza balandela nje angazi balandela umuntu osehlathini ehlathini ulisa khona phakathi ehlathini uChamiza welijakwa lapha
bobe kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 Singene kwezivela kwamanye amazwe. Amabhizimusi amaningi akwele Malaysia abikwa eselahlekelwa yinzuzo ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Umongameli wakwele Malawi umnumzana Lazarus Chakwera usethule amazwi ezivikela ngemva kokusolwa nguZulu phezu kokungagqoki kwakhe imaski ngesikhathi ephakathi kokwethekelela kwele Tanzania. UChakwera uthi wenze lokhu ngoba umongameli walelo lizwe emtshele ukuthi akula coronavirus kwele Tanzania. Size qibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khona pha eMelika. Umongameli Donald Trump obehlaselwe ngomkhuhlane we-COVID-19 uthi usepholile njalo udokotela wakhe uthi akusela ngozi yokuthi engathelela abanye lomkhuhlane. Kodwa kaphumelanga egcekeni ekuthini uloke elawona lomkhuhlane emzimbeni uTrump kumbe kaselawo. UTrump uthi usezaqhubeka ngemihlangano yakhe yokukhankasela ukhetho ebimiswe ukuhlaselwa kwakhe lomkhuhlane. Ukhetho lolu solusalelwe nje ngamaviki amathathu lapho uTrump azanqikilana khona lomnumzana Joe Biden owebandla lamaDemocrats. UTrump yena umela amaRepublicans njalo ukhanya ehambela muva kucwaningo olwenziwa zinhlanganiso ezitshiyeneyo ama-opinion polls. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ntatheli izindaba umnumzana Simbarashe Nembaware.
Ngani ukuthanda ukuba nzima kuTrump lapha nxa ukhangela ama-polls lawa akhitshwa zinhlanganiso ezehlukeneyo. Kodwa ke singakubali kakhulu kwama-polls lawa ngoba yimbono yabantu ngokuthanda kwabo lezo nkundla abavota kizo. Ngenkundla lezi abavota kizo ngisho ukuthi CNN ila ma-polls ayo. So abalaleli be-CNN ngoba i-CNN batshela ukuthi uTrump mubi umuntu oqondileyo nguBiden bazovota ngokuthanda kwe-CNN angithi. Uye ku-New York Times layo. I-New York Times ile ndlela emveza ngayo uTrump, ile ndlela emveza ngayo uBiden. So abantu abakhona le ekuvoteni kwe-New York Times bazovota ngendlela i-New York Times efisa abantu bakhangele labo ma-polls sel candidates omabili. So eqinisweni ukuthi sibona ukuthi kuyasebenza, I'm not sure, I doubt it, ngoba kuzokhumbula ukuthi ukhetho oludluleyo uHillary Clinton encintisana lo Trump. UHillary wayekhokhela kuma polls nalawa, kodwa ke ngosuku lokuvota wenza njani, kwanqoba uTrump.
Bakhona abamsolayo uTrump bathi wehlulekile ukuphatha kuhle umkhuhlane we-COVID-19 wagcina ubulala abantu abaningi eMelika, kanti njalo wagcina uhlasela laye. Ubona kungamphazamisa yini lokhu kukhetho?
Ukubanjwa kwakhe iCOVID kumphambanisile sibile kukampeni yakhe uTrump, kumphambanisile ngoba ubengekho isikhathi eside ezama ukuthi asile ngalawo malanga yena engasebenzi. Lwancintisana laye uBiden ubenjani, ubebonakala behamba ekhampeni. So ugula kwakhe kungani kumbisele emuva kancane, but angikholela ukuthi lokhu kungaba nomthelela omkhulu ngendlela abantu abazavota kiyo. I think abantu ukudala badecide, umuntu sekwazi ukuthi ngiye voting day mina votela bani. Of course e-America likhuluma ukuthi kulabantu ama-undecided voters abalinda the last day ukuthi batshelwe, acabanga ukuthi hayi sengingavotela ubani. Lihlekana elincane lelo, kodwa ke abaningi bayakwathi ubavotela bani. Nxa ukhayela kuma-rallies aka-Trump usuhlala kugcwele abantu, so those people already know ukuthi sizovotela uTrump. Labo-Biden labakhona bahlala bethinjani. So ihlekana elincane leli sithanda ukuqakathekisa kwezingani abantu abaningi kakhulu abangakabi kwathi bavotela bani. Hayi, lihlekana elincane. So ukugula kwakhe ke uTrump kumphazamisile, but ukuthi sithi akayibambanga kuhle indaba le ye-COVID, I think uzamile uTrump ukuthi ayibambe ngendlela loba nguphi umongameli phansi lapha emhlabeni akakade ngakwenza. Ngoba ekuqaliseni sinanzela ukuthi sonke besingakwazi ukuthi i-COVID ikuyini njalo ingavikelwa njani.
Umnumzana Simbarashe Nembaware intatheli zindaba yeZimbabwe esebenzela kwele South Africa. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Ikhansili yeChitungwiza isimise uhlelo lokudiliza izindlu ezibikwa zakhiwe ngaphandle komthetho kulandela ukungenela kwenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights. Inhlanganiso ezizimeleyo zithi ukhetho lwama-by-elections kumele lwenziwe ngoba ukumiswa kwalo nguhulumende kwephula umthetho. abazali bakhuza umhlola phezu kokuganga okwenziwa ngabantwana ezikolo lapho abangumhlambi kazelusile khona ngoba ababalisi bephakathi kokukhalala umsebenzi. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.